Lokhu ke yikho kuthiwa yikubusaka babantu ukuthi uyavuka nje noma ngalophu usuku kweze izinto ngendlela yona le esiyibonayo. Nxa kusenziwa nguhulumende khona lokho kwenza kube kubi kakhulu ngokuba phela ngabe kwenziwa ngamankampani azimeleyo bekuzathiwa khona hayi kazwisisa ukuthi abantu bahlupheka okungakanani. Kodwa uhulumende kamutshanga lo uhulumende ule minyaka engu-43 ebusa abantu ngakho usiza ubuyanga ukusweleka kwemisebenzi ukulala abantu bengadlanga uyakwazi uhulumende lokho. Ngakho ke ukuvuka esithi passport kayibe imali engaka kuyinto esabeka kakhulu. Singakhohlwa ukuthi asoma passport kuphela kunenge okunya kukhwezileyo okuza kwenza ukuthi impilo yabantu bezimbabwe benzima kakhulu. Akudingakali lokhu lakancane, ikubusa kwabantu lokhu. Abantu abafanelanga bajeziswe ngento engabaqondanga ukuthi lizwe kalisela mali ayisibabanga ukuthi lingabi le mali. Ngakho ke akufananga imali isiyadingwa kubo bezihluphekela vele.
Abantu abanengi bayakhala Ncube bathi imali yama-passports entsha le iphezulu kakhulu njalo kabayenelisi. Lina njengenhlanganiso emela abathengi, emela uZulu, kukhona elingakwenza yini kumbe elingakuxwayisa?
Isifiso sethu njengenhlanganiso njengabantu beZimbabwe ukuthi yonke into ibe lula kuye wonke umuntu othenga isinkwa, othenga imota, othenga ikhuba lokulima, odinga umthanyelo, obhadala ischool fees, konke kweneliseke kunye lepassport. Ipassport kulomhlaba esikuwona namhlanje ifanele ibe lula ukuthi tholakale. Asike siqathanise lalokho okubhadalwa ngabanye eSouthern Africa, uzabona ukuthi thina sibhadala imali eningi kakhulu okungadingakaliyo. Ngakho ke uhulumende siyamkhuthaza, siyamkhumbuza njalo ukuthi kuseZimbabwe lapha abantu bayahlupheka abalayo leyo mali, kanti ke kalandele ama standards akhona ku region ibe lula ukutholakala ipassport. Lokho ke kuyinto eqakatheke kakhulu kulokuthi abantu bathwaliswe nzima ngalendlela.
Khona ukuphithizela abantu besiyadinga ama passports lokhu lokuphuma buthumuthumo elizweni singathi uvezani ngelizwe leZimbabwe?
Ukubona abantu begijima kanje bezama ukuthi bathole ama passport bazama ukuphuma eZimbabwe ngokuba abantu baphakathi komlilo, baphakathi kwembiza eboyilayo, bazama ngendlela zonke ukuthi bangaphuma baye ukuze bakwazi ukondla abantwana. Kuvele kumele kukhumbuze bona laba basezihlalweni ukuthi lizwe kalimanga kahle. Nxa ubona abantu belayine ngalendlela bezama ukuthi ngabe bayathola ipassport ibe indlela yokubaleka. Ipassport yeZimbabwe isiyona indlela yokuvakasha. Abamanye amazwe nxa bethatha amapassport bayabe siba ngamatourists bavakashe kwezinye indawo. EyeZimbabwe ipassport ngeyokubalekela iZimbabwe, ngeyokuyadinga ukuphila kwenye indawo, ngeyokubalekela uhlupho, ngeyokubalekela usizi, ngeyokuyadinga ischool fees, ngeyokuyadingela abantwana impupho ukudla. Ngakho ke bekungafanelanga ukuthi idule ngalendlela. Kanti ke khona lokho ukubona abantu belayine ngalendlela beyidinga ipassport sengathi isinkwa kuyaveza kamhlophe ukuthi kabaphili kahle elizweni, kababuswa kahle elizweni, bayahlupheka, bafuna ukubaleka, bafuna ukuyasebenzela abantwana.